Hayi, kuhamba kuhle ivoto radio station ndiba abantu baqalisile namhlanje okutshekha i-inspection okuvota sroll ukuthi bakhona yini kumavota sroll. Ngoba kwezindawo khayangani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukujova up to Wednesday ukutshekha amabizo abo kuvota sroll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali.
Ama-voters roll akhona. Yebo phela abantu becheka, bacheka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya...
So far so good, akulanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu azobethi becheka kuphela kuma-voters roll, then upresident uya-announce anytime soon ilokhu zena. I-date yama-elections, otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kuzindawo kuthiwa-ke hayi i-voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa.
Hayi, kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijene ezinjalo. Singazi.
Kobulawayo angazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqaliswe namuhla. So angeke ngitsho ukuthi ayitholakali yona iqaliswe namuhla.
Ye, so unga.
Kobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona mina ngikhava i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu, ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona berejistri yibo abakhulumayo xa benza iripoti kungabe bonke kulabantu abaningi abangachekanga but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile ambonto kungaba le extension but nxa ukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo nede zingayi-extenda sazizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Martinot ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bezokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani kolokho?
Yes, yinto athi sikumelele, vele sesimelele i-date kumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023 but ukuthi sikwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.